njoba kusazakala ukuthi iforce irely on tourism. I-tourism eforce iaffectwe kakhulu yi-COVID-19, yikho ubona abantu besukume ngobuningi. Iningi labantu kade basebenza emahoteleni nama-restaurants lama-tour operating companies. So iningi labo alisebenzi ngenxa yokuthi lokho kuqalisa i-lockdown, imisebenzi ibimile ngoba bekungena ama-tourist. So yikho ubona besukumele phezulu bakwamukela lokhu ukuthi bebuye bezohlaba i-vaccine. And okunye okwenza ukuthi abantu besukume ngobuningi ukuthi u-president usukumile wazohlabela lapha eforce, and khona ukuklana kubanika i-confidence ukuthi hayi, umuthi wangikhona uyasebenza sibili. Le mfundiso ebekhona phakathi kwabezibhedlela, ama-doctor, lathi njengama-community leaders, sicothe ama-rumors okuthi ucathangele ukuthi imuthi lowo ungabe ungasebenzi. So hayi, imfundiso abantu basukumele phezulu bakuzwile sibile kade sibafundisa khona. Ngiyakubongela lokho.
Izaphathisa njani i-herd immunity le edolobheni le-Victoria Falls kuphela, njengoba kulabanye abantu abavelela kwezinye indawo nxa bona bengahlatshwanga? Kuzaphathisa yini?
Kuzaphathisa kakhulu ukuthi abantu kwanise ukuthi behlangane bevula ama-companies bebuyele emsebenzini, ngoba okwakathesi kuvaliwe yonke into imile. Laba abantu abayethekelela iforce bangabuya, akunqabeli ukuthi umkhuhlane umemetheke. Okuqakathekileyo ukuthi labo khonapho ngezindawo lapho abakhona ewange eBulawayo behlabe leyi vaccine. I-vaccination program leyi program yelizwe lonke, in fact i-program yomhlaba wonke. Akuthi ukuthi kuhlaba abantu beforce kuphela. Umkhuhlane lo ungathelelwana ingcengubani osuka kuyiphi indawo. Akukhathalekile ukuthi ngovele wange kumbe eBulawayo, even bona amakhiwa laba nxa bengavaccinethanga, umkhuhlane uyakwanisa ukumemetheka ngabo. So sikhuthaza wonke umuntu ukuthi lapha khona ezilonge eseZimbabwe kathole ivaccine yona le, ukuze igcikwane leli lingamemetheki. I-force indawo eyamukela zonke izethekeli from all corners of the world. So sifisa ukuthi abantu bonke bevaccinatwe. Ngitho la basemakhaya sibili sifisa ukuthi bevaccinatwe bonke, ukuze lo mkhuhlane siwenqabele, impilo ibuyele back to where it was.